Esikubone kusenzakala ku comrade Emmanuel Shiduku isenzakalo esibi ngokuthi phela ube semsebenzini okumelela izisebenzi kuyavunyelwa emthethweni ukuthi nxa ulilunga lezisebenzi ke ubambeke ekumeleleni izisebenzi loba ngasiphi isikhathi uyavunyelwa ukuthi ke ubambeke endaweni zezisebenzi kuyavunyelwa njalo ukuthi ube lilunga le workers committee kumbe ube lilunga le trade union njalo unxa ulilunga kufanele wenze leyo msebenzi ephathwa ngabakhokheli kumbe ngamalunga aleyo nhlanganiso kodwa ke akuqali ke ukubona abaqhatshi besethusela abakhokheli ngokuba xotsha emsebenzini sibone abe railway kube phathwa ngendlela efananayo loba nje lokho esiphakathi kwendaba yangkhona ukuyibambabamba thina njenge-ZCTU sizakwenza ngakho konke sikukwanisayo ukubona ukuthi ucomrade Shiduku Emmanuel uyabuyela emsebenzini sizakhulumisana lohulumende sibone ukuthi ngenziwani ukuthi isehlakalo esinjalo singabe isehlakalo esingabona sesibhahile kuma-companies athize kumbe endaweni ezithize lapho abakhokheli bezisebenzi abaxoshwa umsebenzi besemsebenzini yokumelela abanye kuza kwenza ukuthi ke kube nzima ke abanye njalo ukuthi benze umsebenzi wabo nxa bezabona abakhokheli babo bexoshwa umsebenzi ngubani ozavuma njalo ukukhethwa ke ukuthi akhokhele nxa ebone omunye ekhitshwa umsebenzi ngendlela enje
njengenhlanganiso lizathatha amanyathelo bani ngodaba lokuxotshwa mahlayana kwezisebenzi emsebenzini
silethemba ukuthi asiyo policy kahulumende yokubulalakhe inhlanganiso zezisebenzi ngoba phela nxa abakhokheli kuyibo asebegunyulwa ngobani abazavuma ukukhokhela izisebenzi kusasa uhulumende ongakwenza ukuze sibone ukuthi hayi aso policy yakhe kumbe aso sinqumo sakhe sifuna ukubona uhulumende engenela emisa ke lokhu ukuganga okwenziwayo ngabaqhathi nxa sizabona ke abakhokhelayo suku zonke kuyibo abakhitshwayo emsebenzini nxa bemelela ezinye izisebenzi uhulumende besegoqa izandla kithi singathi hayi laye uhulumende esilaye okwamanje nguhulumende nje ongathandiyo ama-trade unions uhulumende ongathandi inhlanganiso zezisebenzi uhulumende oqonde ukubhidliza hlanganiso zezisebenzi kumbe amandla ezisebenzi ezibambene esingathi i-collective power kuyabe kungakuhleke lokho ukuthi sibe lohulumende okhangeleka njengohulumende ozonda ke izisebenzi uhulumende ozonda ama-trade unions uhulumende ozonda ke ilizwi elibambeneyo elabantu abasebenzayo asibone ukuthi nguhulumende ongathakazelelwa kwelakusasa.